Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess leyo isuka from Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezekhe.
Kulomamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqekilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilumkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula izigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi iMDC Alliance yiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi iMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, uMabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Labanye abe MDC asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa ulwazi Sipanda uSipho Makone uMoli Ndlovu uThamani Moyo uGertrude Moyo Pinel Denga uChief Ndlovu uNomalanga Khumalo uTete Chisoro Chengwe uYvonne Musarurwa uKhalipani Phukeni, uJanuary Sauke, uLindani Moyo, loMemory Munochinzwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Khalipani Phukeni.
Hayi lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from eSupreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobject abaobject abathi bathumela 300,000 objections kube hlulile. So hayi lokho abasekuzama manje. So akulanto esizoyenza la maphepha akhona siwatholanga. Hayi zingabuthi siwathole singadlasa isikhathi sifu.
Umamangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungeni omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma nale nto MDC Alliance MDCT anti into ezizikhulumele ezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje kudala sadlula lapho basuka ba-challenge court, i-court yadila lakho lokho. Ivikele idlulileyo ibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze-court manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba beye ku-extraordinary congress yethu. Ukuthi ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khalipani Phukeni sikhulumeli se-MDCT. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthetho wandaba eliphezulu iSupreme Court kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunanzelela kwami lokho vele khona kulani lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga siyazi ukuthi wathola i 45,000 votes kuphela kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba inkokheli kodwa ke ngokusebenza kwepolitika hayi nangu siyambona sekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani Khuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende udaba lolu lusacujongulwa umthethwandaba
iSupreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso somthethwandaba phezulu silokhe sikhona angiboni kuleli idale elingavuma ukuthi singananzelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe ngoba yibo phela abaphiwe ingqobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho uyaphetha ngani lokhu.
Asazi ukuthi kuzakwenzakalani kodwa nxa nginanzelela indulo xa uxaka kuzahamba kanje lo udlwangudlwangu sizabunanzelela kusenzakala kuze kufike ukhetho luka 2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba ngoba lapho ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Ncube yingcweti kwezemithetho ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo osemthethweni. Iningi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siba lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abaningi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowo mabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echoye ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa ke inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshenisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili, bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizinisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi kona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba e-transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke i-protection.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamajumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo zinga. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le-stability. Ngenxa yokuthi i-COVID ikhona amabhoda amaningi avaliwe, ama-import demands malutshwane. So uzananzelela khona ukuthi imali ekhona yena le encane yenelisa ukwenza lokuhlanganisa. Njalo ungananzelela khona ukuthi i-Reserve Bank yavala i-random trading ye-EcoCash obekuyi-easy access yabantu ukuthi betrade i-local currency bedinga i-foreign currency. Kwenze kwabangani kuwabelo into ze-foreign currency. Kodwa siyakuthi asipheni isikhathi, kuhle ngoba songamaviki ayisithupha kule stability, but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuya nga.
Abanye bayabuza Shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into kuthiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha lawadlulileyo ale-stability abe bavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So abanye baloko besiya emkambo omnyama. Njalo usithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarate emkambo omnyama ayehlonakana kakhulu lama-rates asiwathola ku-auction. Yikho uzananzelela ukuba bana abomabhizimusi abaningi balobungesi ngathi ibungezwa ngoba ungakhangela amaprize eZimbabwe ngamaprize athengiswa into ezithengiswa ama-US dollars ibe le-inflation. Ungangathi okukhwelile nge-RTGS or iZimbabwe dollar kuyakhwela njalo ange-US dollar. Ungananzelela ukuthi kulesinkwa ebesisithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola, uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo. Ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingama-$50 ngama-US dollar. Uzitshela ukuthi inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeSim Live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsisi Dangarembwa elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDC lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi we-Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenu lolu basakazi we-Studio 7. Njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi hheyi lolu daba lolu olukenziwanga yihulumente yakithi eZimbabwe lekalulungangayo, kade bayesabani ama-by election wona abantu begcwele iganga lonke bebutheni bayesabani i-ZANU PF layo sisesaba ukudliwa mani. Njalo vele siyakwazi i-ZANU PF ngaze ngadibana le-MDC Alliance vele ngekubona umdlalo vele. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi wawabakhona umbalisi ongaholisa imali lingalo mfano welwisa imbuzi iqiniso. Aleli lizwe selifile kakhulu mani, asikwazi ukuthi siyaphephela ngaphi. Sesibotshwa izinyawo lezandla besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambananeni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba basike siphume eGibhide singene eKhenani. Njalo besithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambana nani madoda, libambane befu 2023 libambene, siyalibheka warallying behind you singama-supporters ena sithi lahle. Khuluma kunje ngikhuluma nisebuTswana, siyahawula ngapha. Ngiyabonga abasakazi wethu be-Studio 7 lihlale linjalo.
Salubonani, salubanani ecingweni. Hayi, yimibono engabuzayo ukuthi lapha ngo-Studio 7 yini na? NgiseZimbabwe. Ate sikungalikwanisa, ngicela ndimphendule lithayiphe uze ngikhulume. Uze ngikhulume lami. Woze, angikakwazi le-Studio 7 kumbe nemis. station. Kade ngicela ngubuza ukuthi Studio 7 yini na Studio 7 Voice of America. Ngicela ngisizwe ku radio but yade ngifuna ukubuza.
Lalele sizohlungana elikhuluma egugu rawondo sasifunda enxa yalomuntu loshileyo eZimbabwe lo kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuzosibuhlungaza isithupho ngasasuswele enxa yalomuntu ofileyo ubaba bethu wayelisotsha khona ngapha eZimbabwe la bebahlukuluza angazi lokuthi wayangaphi ngicela indingise bakithi ma esaphila ayingabe bemazi lo wayelisotsha khona ngapha eZimbabwe bana bechayo la kwa belishotsha esesigrupini kankomo mayinsizwa mawuthi uyaphila ngicela indingisa bakithi mawuthi ukhona omaziyo uLifet Ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona yilokho engubaba wethu sicela ubamazi malweke saphila uma sezithola nyamalo 96 mawuthi usaphila uLifet Ncube kibo wayeswe enkaya ezenka abafowabo kungujabu mangena lofiso mangena cela isidingisi esaphile lubaba sicisi babo lasibe mwazi ngoba sinso sazalwa zothwa baba ngweyozibano elisotsha khona ngapho la bebesiyula impileyo namanje asimazi ngamehlo mawuthi usaphila sicela isidingise lethi zincube
salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo sikankulunkulu siyabonga bakithi sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona bantu benkosi siyabonga mpela okhulumayo ngithokozisi ngikhuluma nje ngilapha eGoli ngiyabonga kakhulu mpela ngijabula ngiyabonga
njengoba sebe Studio 7 sanibingelela lasiphosa bonga uhlelo zelizenzayo mina indaba engikhuluma ngayo ile yokugejwa kwabantu amathamba ombuqazo ye-ground last year kwaba le commission yabuya azosibiza sahlangana ukuthi zabuye iphenduke izokhuluma lani kodwa sokuthushwa ukuthi azogejwa amangcwaba bengakaphenduki uzokhuluma lani mina ngumama owahlukumeze owasila esikhaleni seminarity ku-ground namanje umntanami ubona ama-space owafakwa engigeni ele 2 weeks esele inzosobuhlungu kakhulu indaba yeku-ground leyo okukhulunywa ngayo mina ngakuyithatha lula nje efuna ukwenza amandebeli abantu abangacabangiyo ofuna ukwenza noma yini empilweni yakhe
kanti njani bantu abadala sibonga umsakazo wenu sathi lathe kuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yamasanitizer le bakithi yasihlupha ngapha emathebhelelenti sithi sicela isincedise lohulumende songathi angenela hayi ngokubi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi leAfrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weleBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kamongameli Donald Trump, umnumzana Mike Pence, lomsekeli kamnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kunxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump loBiden kusukwana ezedluleyo. Ababili laba bakhangelelwe ukuchukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le ekaPence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kungxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona ikhampani ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama-shares, sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungela ncedo, ngoba bathi igciwane leli ele COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lwe election lube khona. So yikho akuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le health yakhe. Ngibona abantu ababe khona abainfected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany layesela ligciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane, kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthi ningalokho
yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasaba ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing, ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye i-report isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks, ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazancikilana kungxoxompikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.